Umeya wakobulawayo uKhansila Solomon Mguni utshele umhlangano wamakhansila ukuthi laloba besamukela ngenjabulo ukuna kwezulu lonyaka lokhu sokudala udubo lokonakala kwemigwaqo engasahambeki. Ngakho kuyadingeka ukuthi iKhansili ikwenze kube mqoka enhlelweni zayo. Umnumzana Tinashenare umtshayeli womtshova osebenzela kobulawayo ngomunye wabakhalaza ngesimo semigwaqo.
Imigwaqo yethu simibi kakhulu especially khona kwakobulawayo sokusenza ukuthi kube lama-accidents amaningi amafotholo agcwele kunye ongayenziwe and imigwaqo lokhu iqhubeka ikhleka ngalesi sikhathi sezulu ungakhangela nxa usuka even ngomgwaqo lowo osuka eBellevue Land Road ungena etown vele e-Dunnington police laphana usuya ngena etown zitizitshane izimoto umgwaqo suqhelile wavuleka sokungamafotholo wodwa sengicabanga ukuthi isikhathi ukuthi abaphathi besikhansili bekukhonside ukuthi be-allocate imali be-prioritize kulungisa imigwaqo ngoba imiphefumulo eminingi izalahleka ngenxa yemigwaqo yethu emibi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Dalubuhle Sitshela othi sekugcwele amadamu emgwaqweni.
Amaphotholo asekhona emgwaqweni ngathi sedlulisa amalawulo ngoba sokungamagodi amadamu abegcwele emgwaqweni sokuyingozi ebantwini bonke abanikazi bezimota labantu ababezihambela nje. Ngoba uzathi bona ukuthi umtshayeli uyathi zama ukuvika amagodi lawa ebe sephuma emgwaqweni kumbe ebe sengena emgwaqweni wemoto ezimlandayo okuba yingozi kakhulu ebantwini abasebenzisa imigwaqo ngoba nxa umuntu engananzelelanga uyagcina mhlawumbe usugudle imoto yomunye umuntu kumbe usutshaye umuntu zama ukuthi uvike ingozi yamaphotholo lawa.
Umnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso ebona ngamalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association uthi bona bazimisele ukusebenzisana lomansipala.
Well, siyananzelela ukuthi imgwaqo kwalesi sikhathi eminingi mibi kulamagoda ayesabekayo and siyananzelela ukuthi ngenxa yokuna kwezulu kukhanya ungathi ikhansi layo ilobunzima iyehluleka ukuthi yenzeke. Kodwa ingxenye yokungancedisekayo ukuthi siyananzelela ezinye izakhamizi sezizaphuma lazo zazama ukuzidingela indlela zokuthi zincezise imigwaqo ibe ngcono but uhluphe silinanzela izakhamizi ziyathatha inhlabathi enye engaqedakaliyo yaliyanetshela zifaka emgwaqweni. Ingxenye esingakwenza kathesi ukuthi sicele ukuthi ikhansili isebenzele izakhamizi ikhansila ithathe inhlabathi leyani right gravel eqondileyo bahambe beyibuthela zilanda lapho okulamabhotoli khona izakhamizi zizimise ukuthi zithathe leyo lokhu zaziyifaka emgwaqweni.
Kunjalo nje umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube wethekelele imuli zeCowdrey Park lamuhla ebezingene amanzi ngesikhathi lesi sezulu zatoda.
Sihambile ukuthi nxa uhambela into engani ukuthi uthi ngihambe kuhle but otherwise sifikile sibonile isituation ayihle ayifuna ukuthi ibe attended to and as a government we are trying to assist the best way we can ukwenzela ukuthi abantu ama-residents ukuphumula ngesikhathi sekhefu lingabe kungaba nendlela nje ebesingaba able to improvise ukwenzela ukuthi ngesikhathi lekhefuse kubethe umoya njani ukuthi bedlale bephakathi kwamanzi anjani.
Izakhamuzi zakobulawayo zikhala njalo ngokuthi phakathi kwenkinga zonke lezi ikhansili yaleli dolobho yethule isaziso sokukhuphula inhlawulo zemithelo ngesilinganiso samakhulu phose amane ekhulwini i-372% ezaqala ngenyanga kaZibandlela womnyaka ozayo. Kungalesi sizathu sezisithi njengoba ikhuphula inhlawulo sokumele laye umansipala alungise udaba lwamagodi ama-potholes emigwaqweni lulungisiswe ngokuphangisa. Ngimele Studio 7 ikobulawayo ngingubathabile Masuku.